abawukhulumayo kumqotho njalo kuliqiniso ukuthi uma amabutho singasigoqela nje iZimbabwe iArmy yagoqela amapolice agoqela neintelligence CIO xa kungelatshintshwa khona phana abathi ngesilungu nge-security sector reform kuzaba nzima sibili ukuthi intambo zombusazwe zinikezwe abanye kumbe ngama-MDC la amabili kungaba nzima sibili ngoba yibo abavimbela ukuthi kube lani le ngqubela phambili nxa sikhangela indaba zombusazwe omuhle kwele Zimbabwe vele kusukela kudala kusuka ku-1980 singathi amandla e-ZANU PF avela kumilitary kumbe kulabo abavikele ilizwe kumbe abamele bevikele ilizwe ungasusa imilitary ungasusa amabutho ususe i-CIO ususe amapolisa ususe i-army i-ZANU PF ayisela amandla amandla abavela khonaphana vele.
Inhlanganiso le nkomo ithi njalo isadakile African Union kumele zingenele kulungisiswe udaba lwamabutho lolu. Ubona zingenela yini lezi nhlanganiso?
Ngiyabona kungaba nzima ukuthi zingenele kodwa kumele zingenele ngoba eZimbabwe esilakho khathesi ngathi ngesilunga lokho kuthiwa yi-securocracy kwezindawo kulombuso otshiyeneyo kodwa lapha singathi yi-securocracy lapho esiba lamabutho ebusa kodwa engakhanyi ukuthi yibabusayo so kuye bekumqoka kuqathile ukuthi i-SADC le AU la ingenele endabeni yonale okuzahlupha khona lapha yikuthi kulamanye amazwe kulabo Central African Republic kulabo Chad kulamanye amazwe lawo alobudlwangudlwangu esingathi bubesuku laseZimbabwe so manazani yikho lokho okuzinza ukuthi kube nzima ku-African Union yabo SADC ukuthi bangenele eZimbabwe ngoba okuyiZimbabwe akukhanyi nje nxa ukhangele uyobona zani ku-right kodwa ungadingisisa uyathola ukuthi sibili sengani ngama-puppets abama ukuthi basemuva ngani babacontrola yonke into kodwa akukhanyi akukho egcekeni so ngiyavumelana lakhona lokhu kumele sikhankasele i-SADC sikhankasele i-African Union ukuthi bengenele ukuthi amabutho engangeneli ezombusazwe bona bekhangele kuphela ezokuvikela ilizwe bengangeneli kwezombusazwe